sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-16 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Tsafumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethethwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana.
Umanyano wezinkolo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene ngolwesithathu ntambama ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lwengxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni.
UNkulunkulu ngowabantu bonke, kaso wabantu abalisaba. Laba abazisenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engabheliyo. Labo bazakuswa ngabanye abantu.
Ukudonselana amandla kuqhubekela phambili kubandla le-MRP, amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress.
So okwakathesi ngithi hhayi siyabonga kakhulu, kodwa umqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda, kabuye kuCongress eqedelani nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Tsafumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe. Imuli ithi ithathe leli nyathelo kulandela imbiko yabebandla le-ZANU-PF eyokuthi ibandla le-CCC lilomkhuba ukuthatha izidumbu zabantu bazisebenzise ukuthi babulawa ngabe-ZANU-PF. Imuli ithi njalo ifuna kwazakale ukuthi uMasaya wafa njani ngehlelo lwe-postmortem. Isidumbu sakhe sibikwa silamanxeba okuganyulwa ngebhemba. Intatheli zindaba eStudio 7, uMlondolozi Ndlovu ubesembuthanweni wemfakamuyi eHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa abanye bekhala esililweni sikaMasaya, abantu bebuthene emzini wakhe eMavuku eHarare. Isikhulumeli semmuli uMnumzana Edward Masaya utshele intatheli zindaba ukuba kukhona okunuka santungwana kundlela umfowabo abhubha ngayo, esithi ingcitshi ezizimeleyo kuzamele zikukhangelisise.
Postmortem ayisayithimasi uthi kunezulu athi zithabe isiboni wakasiyanasiyana phakuthwa kwi-postmortem faka kudlulisa wayo kuzinemiswane kwamangwane sezithinengwaya kakhona sonisane kwamangwane.
I-postmortem kayisoze yenziwe namhlanje, kukhona esifuna kukhanyelwe ngabazimeleyo. Konke lokhu kuza kwenziwa kusasa.
UMasaya uthi indlela umfowabo abhubha ngayo iveza ukuba ibandla le-ZANU-PF lingabe lilakho elakwenzayo, esithi bazazama ukudinga usizo kungcitshi ezizimeleyo ngalokho okwenzakalayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthapha umbono wamapholisa ibe liphutha, njengoba isikhulumeli sawo u-Assistant Commissioner Ponyati ethe okwamanje usabambekile emhlanganweni, esithi uzaphendula imibuzo engaqeda. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF uMnumzana Farai Marapila uthi njengebandla bayethemba umsebenzi wabodokotela bakahulumende.
As ZANU-PF, we are not very much concerned in the halabaloo that especially the opposition party is trying to raise of an unfortunate incident. We are mainly concerned with the bereaving family. We are mainly concerned with ensuring that whoever perpetrated this crime shall face the strong arms of justice.
Njenge ZANU PF kasila ndabala lokhu okuchiwe libandla eliphikisayo ngesikhathi semfa. Sifuna ukuba imuli ekhalayo ithelo iduduzeke. Sifuna ukuthi lo owayenza leli cala agwetshwe ngumthetho.
Ingcitshi bezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Chinisani Ntungakwa uthi ukusobala ukuba kumele kube lokukhulumisana phakathi kweZANU-PF leCCC ukuqeda ukufuthelana ukukhona elizweni ngemva kokubhubha kukaMasaya.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana. Singamelelo sada singamelelo zibanibani kodwa ukukhulumisana singamaZimbabweans umna opresident Mnangagwa lo president Chamisa kube lokuxoxisana mbona kungaba le ndlela enye.
Imuli kaMasaya ithi izamelela impumela yengcitshi zikahulumende ibe isisazisa ukuba amalungiselelo omngcwabo aza kuba khona nini njalo kuzahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kunjalo nje umanyana wezinkonzo owesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene izolo ntambama ucubungula ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla leCCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalobudlelwano lebandla leZANU-PF. Kodwa lona ibandla elibusayo leZANU-PF liyakuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Ray Motsi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalwisanayo ukuthi bakhumisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwalo ibandla leCCC kodwa kulabanye abakwenqabelayo lokhu.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba eTPC kuyanyeka vele i-confusion ingxabangxoza isiyaluyalo ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo abantu be-TPC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho bafike bavotele khona ukuthi bangene bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe bephinda sebesithi iZANU-PF yiyo ebangela i-problem asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi. Siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana lengxabano phakathi kwabantu be-TPC labantu be-ZANU-PF. Ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala vele kunjalo. I-problem nje ukuthi khona abantu bembusazwe bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wathi abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala sinjalo.
Ngezinye indlela lithi ibandla le-CCC kufanele lizinuke amakhwapha.
Exactly. Bangabe bale problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi sisithi thina abantu be-TPC bathole inani labantu abangena kuparlament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuparlament. So kusiza bani khonoku iZANU-PF yokwenza khonoku
lale kumakomiti lixoxisana ngalokhu kungakayenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezombusa.
Siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane. Abanye bangikhona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane. Abanye bangikhona bona laba abethiwa ukuthi ngibereci abafuni ukuthi kukhulunyiswane. Abanye bayafuna. Angeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngakho abaphakathi kwalolu dubo ekhuluma ngalo lokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma kodwa abanye abangani balamandla okuthi khona balungise abanye bangikhona abafuni ukukhuluma ngabo. Even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa njani into yangkhona. Ubuntu baya ngapha, kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu sihloniphe impilo yomuntu. Ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo ephathe yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu. Why? Ngenxa yaphathana njenge izinyamazana. Indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula, zileta ingxabano, zileta isiyaluya, zileta ukuciteka kwegazi. Asisakufuni vele ngoba akusizini.
Ikusasa uyibona injani? Kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe?
UNkulunkulu ngowabantu bonke, kaso abantu abalisaba. Alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kula nje engapheliyo. Labo bazakuswa ngabanye abantu. Sokumbe ubunyama kawuso kwehlule ukukhanya. Ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santana. Ubukhosi lesikhundla zibekwa nguNkulunkulu. Uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna. Thina siyayise ngabe sidlulekile. Kodwa uNkulunkulu usehlaleni sakhe sobukhosi. Kuzaphela lokho.
Alo ke ngumfundisi Ray Motsi isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obixoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo. Ukudonselana amandla uchubekela phambili kubandla le-MRP amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress. Elinye ixuku lamalunga leli bandla elikhokhelwa ngabomnumzana Mbonisi Gumbo, Mudenda Chilumbo, Thembisani Mfulongashi Mpofu bathi umkhokheli wabomnumzana Mqondisi Moyo sebamxotsha. Kodwa yena umoyo lenye inkokheli bathi yibo abaxotsha abathathu laba kunye labanye. Sixoxe lo mnumzana Chilumbo.
Into engifuna ukuthi ngiyikhulume namhla is what we call to set records straight. Mina angila problem lokuxotshwa, but into yokuqala ukuthi ama-journalists bona laba be-Studio 7 labanye bayakwazi ukuthi okwayenzakala mhla ka-25 September sideclare ukuthi i-NEC ekhokhelwa uMqondisi Moyo ayisasebenzi. That's how umthetho we-law of precedence osebenza ngawo. So we dismissed with the contempt itself ukusebenza kukababa uMqondisi Moyo ubhuti wami. Put wami puti engithandayo kakhulu. Kodwa into ekhona ngeyokuthi i-reacted esithi ye uzaxotsha uMdenda lo Mfulongayo. Ongu abantu abachuzwe ngabantu ukuthi bekhokhele indlela eyiyo esemthethweni e-constitution ukuthi siye ku-Congress. So hayi siyamamukela ngencwadi sakhe, but into eningayenza to benefit abantu bemathekeleni ndiyukuthi nimbuze ukuthi lokho abhala khona kuyani ukuthi uMdenda lo Mfulongayo labanye bantu obaxotsha yikuyini akuvunayo, akulanda ayivunayo. Is struggling, is doing everything at his own disposal. Nepotism, acrimony, bureaucracy ukuthi ezame ukuthi ezimisemise, but abantu bayala bathi bafuna i-Congress, bafuna into ezile-transparency. UMqondisi uhambe for more than 9 years, waxotsha u-vice president ngo-2018-19. Kala vice president, kala treasurer, is the treasurer, is the vice president and president. So abantu bathi no, we can't groom our dictators within our formation. So ikhesi kumeleyo thina siyamcela ngothando ukuthi ahloniphe abantu bamathebelele, angasebenzisi ibizo lokuthi mthwakaze Republic Party, ebiza ibizo lesilo, ibizo labadala, ibizo lenkosi yethu uMzilikazi eyangenelwa ngubaba uLobhengula, inkosi yanchabalalayo yanyamalala through izimpi elizaziyo elibizwa ukuthi mthwakazi, sizolidefenda ngezonke indlela.
Manje lithi kwenziweni? Lizahlalisana phansi yini likhumisane umlotha, kumbe vele sokuzaba lamaqembu amabili ebandla lemthwakazi Republic Party?
Into ekhona ngeyokuthi ubaba uMqondisi asosita semathebeleleni ndingumunye wethu, kodwa into esiyalayo ibungilimbanda nxa ungumunye wethu asifuni. Sifuna ukuthi abantu bekhululeke ngokuphangisa. I-direction esizayithatha izaphuma ku-Congress. Congress ikhona next year after abantu ababotshwa abasejele sebephumile. Then we are going to have a collective decision. Asoze siyenze i-decision isifumu abanye besesejele. Sifuna ukuthi bephume first, bangaphuma then we go sisiyayenza ama-decisions wonke esilawo. So okwakhathesi ngithi hhayi siyabonga kakhulu, kodwa uMqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda, kabuye ku-Congress eqedelani labantu ezwa lokhu ukucatshacatshe cacamanga lokhu awusoze kumsize ngoba abantu bazampoint and abantu iqiniso bayalazi. He must respect the little legacy that he is now left with. Otherwise, if he is prepared to deplete it and completely destroy it, abantu bazadestroy ngoba kusela into engani isele kuye. Sicela ehloniphise izwe ubungilimbana abasoze bumse. Babuye kuCongress eyo-elektwa ngabantu. Nga enga-elektwa ngabantu eyamukele yidemokrasi yankhona. Ubusela buyatholakala kodwa buya ebantwini. Abantu basakufuna ibhingi yakufuna, inkhaya yakufuna, iplum tree yakufuna, itsholotshi yakufuna, baked bridge yakufuna kodwa ubungilimbani minors kuyobuchiya ngale eyobuchiya ezanini.
Lo ke ngumnumzana uMdendatshi Lumbo omunye okuthiwa waxotshwa kubandla le-MRP sithinte umoyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba wathi kasoze akhulume ngalo ngoba bona sebebhekane lenhlelo zebandla hathi okokudonselana amandla athi sebaphutha kukho. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende seziqalile ukuthola iholo lebonus kuyona le iviki. Abaqale ukuthola ibhonasi ezabuya ngeziqephu ezimbili ngolwesibili ngamasotsha lamapholisa. Iphephandaba lobulembu ele-newzimbabwe.com liludaba lokuthi kule nyathi ezilithumi lasithupha ezitholakale zifile ematetsi phakathi kwedolobho le-Victoria Falls leWange. Akwazakali ukuthi nyathi lezi zibulewe yini. Omakathesi sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubonani balaleli, ungela abasakazi siyabingelela. Niyabangala phela abantu abasebeqeda bani. Kade kudala kwakuthiwe bayishone kule ngozi, kwaye bengabulali abantu bonaba abasebenzi banantu abaqeda abantwana bathi hhayi kunzile ukuphela abantwana. Kunzipha, hhayi abantu abalapha abantu bahle bona abaqeda abantu. Abalatsho sibili nathi sebayisapha ingozi abantu beshone. Isebenzi abantu laba babulala abantwana bahle. Yikho nje kungihluphayo kimina ake lisebenzile abantu laba babulala abantwana bahle.
Saribonani, sakazomuhle we-Studio 7. Lami ngithanda ukubonga nxa kungaba izozwakala ivoice yami kumsakazo we-Studio 7. Mina okwami ukukhuluma inkinga le iyenzwa siyibona yenzwa yeZANU-PF. Co-United Nations, SADC, sizani. Inkinga yeZimbabwe le amavoti anyeke akhiphe iZANU-PF. Sicela nje ezinye inkokhelo nje ezingakhona ukulamula lokuchuma umlilo oseZimbabwe lwana oyenziwa ngomnangagwa. Umnangagwa lo angazanga indoswe yeSADC ama-election yikho sebulala abantu manje. Lizwe seliqedile nje. Lo chiwe ngayena lo omfakayo wamngenisa uchiwe ngani. Nangu la esemhluphekisa nje. Abantu beZimbabwe bayahluphekeni. Chiwe nguye bekukhuluma ekhiphe imigade. Chiwe ngayirethini manje. Nangu umuntu wakhe lo omfakayo emsebenzini wakhe.
Vuka Studio 7. Vuka. Hayi indaba le yokuthi abantu banokamakhwa. Abesobala abantu bakitha kube kuliqiniso ngoba thina siyakubona ngamehlo since 2007 abantu baqala ukungena ngobuningi kwelemzansi. Hayi kwavela kwanuka ikhwapha shuwa kwanuka ikhwapha ongaqondakaliyo kakhulu ebantwini basempumalanga. Yibona abantu kakhulu ngathi sithi banulisa banuka amakhwapha. Uthola umntwana omncane ona-14 years ubhabhula umntwana kunuka ikhwapha. Uthola umfana omncane naye una-23 years ukunuka ikhwapha. Uthole bahamba bayi-3-4 akibeli itraini kunuka makhwapha konke lokho mina abanye babaxosha phambi kwami emehlweni nami bayimisa itraini baxoshwa bakhishwa uyangi-understand phakathi kwetraini itraini yaniswa baxoshwa bakhishwa bathi bahamba bona uplani bahamba kanjani so kunuka ikhwapha ikhoshini ndlelana phela ongasaphefumuleke next abantu bavula amawindo na so kuliqiniso bantu bakithi ukuthi abantu bangapha bahleka balizwa ikhwapha hayi ukuthi bahleka thina bakamthwakazi thina bakakithi abakamthwakazi straight so kuyikho kuyinkinga kodwa abantu abanuka amakhwapha ngabasempumalanga abantu bakithi igoli lihlaselwe ngabantu basempumalanga ngekhwapha
Studio 7 mina ngiyazibuza Studio 7 nakathi umthetho usebenzela abanjani amapolisa ngawani amasoja ngawani ogadelizwe ogada thina sinezabantu asibaphuwa esihluphekayo hayi man umthetho wasesibaya hayi umthetho wasekhaya hayi siyacela please government ikeyenze ikitshintshe ma government ayikitshintshe abantu benzeni babulawa bathunjwa ujobu sikhali usejele hayi khulumeni man sukuma hayi kubulawa bafowethu kanje mathintitha lo
mangibingelele basakazi abahle kustudio 7 ngibingelele nabalaleli ngumfana emfuleni lo ngiphuma eluhumbe egwanda eliphane kwesikamadidi bengicela ukubuza ukuthi kambe uma ngabe abantu laba bebulawa yigcikusi why izanu ingabophi lezi zidani zegcikusi ezingabe ezibulala abantu bazo then bese ziyangcolisa igama lezanu PF usuka kutheni uma bebayekela aniboni na ukuthi izanu PF icatsha ngomunye lapho sicele babopheke lezo zidani zegcikusi ezibulala abantu bazo then bese ziyaninda izanu PF ngobende inyama ingayilami sicela usizo khona lapho basenzele ifeva nje abantu bezanu PF bazigeze
Studio 7 salibonani balaleli kanye labasakazi siyayangeka simashwabi ngombuso kamnangako ngusho lokho sabulala abantu since 1980 sekubo 82 83 4 igugrandi yaqeda abantu ngiyezana kwaya njalo baya ngabo 2000 babulala abantu njalo ngokutshontsha abantu kanje lamanje stili basayenza umkhuba wabo wokubulala abantu kathi thina ezimbabwe sezisithole nini ukukhululeka siyothola nini ukukhululeka abantu be-CCC bebulawa kanje akumelanga bona bekhankasi kumele ukukhankasa abantu bezanu kuphela hayi umbuso kamnangagwa awusiqedile singabantu basezimbabwe ngibe lokudana njalo ukuthi kanti abangane bakhe kabamkhuzingani oramaphosa abamkhuzingani hayi into yenziwe yakwelakithi ayikho right babinto abantu bayaphela abantu bamelayo bevusa ikhanda akumelanga abantu beshola bamelayo bekhankasi amalungelo ethu aphi manje makunje umbuso wezanu lo hayi awukho kahle usiqedile bakhe sicela nje amanye amazwe layike engenelele abantu abanje abo zambia khonale laba beke bemsekele uchamis bebemnike zona izikhali zokuthi la akwazi ukuzilwela abantu bakhe laba bethi bekhankasa labo bephethe okokuzivikele ngoba abantu baphela bakithi
Studio 7 ninjani nokuphelenjana nathi siyavuka hayi siyezabe ukuthi izanu zama ukuthatha ngomunye siyakwazi ukuthi vele izanu ilabo ukudebe ngobuningi izanu vele iyacatshisa abantu iyabuya ithumba abantu wenyithole siyebuleyo ibulawa yizanu njengoba nje umfundisi esile nje izandla ngezezanu asikukhumbuthi lokhu siyakwazi ngoba sidlalele khona ezimbabwe sakhulela khona siyizakhamizi zakhona sicela ukuthi uma ngabe ndikhona amanye amazwe kumakhelwane abazamukiwa abangasincedisi usincedise ukuthi lindoda siyikhiphe esihlalisi sihlale phansi or kube lokuzenza kube nebhoda yamandebelo bewodwa amafoni nayo bebodwa ngalo sihambe singaphela ukuphepha singaphela ukuthula khule nokuphefumula azi kubuhlungu ukuthi sendaweni akini uhlukunyize khona manje badliwe bafosti ukuthi bethu bawinile bathaya umfana ngikezesikunike isikhathi uma udliwedliwe kuyakufuza ukuthi bekumyamukele lokhu bona bafuna ukuthi bekuyamukele ngalokho sithi hhayi umakhelwane nge-amerika la bayizame iplani ukuthi kathi singenza njani ngapho isichathe ukuthi sibathi sithole ukuphila siphefumule kahle nathi sithi masitezi
Siyabonga abalaleli bethu kwezemelika umongameli Joe Biden izolo ube lomhlangano lomkhokheli wele China umnumzana Xi Jinping esigodlweni se White House. Ababili laba baxoxisane ngokuvuselela ubudlelwano obungasahambi kuhle. Kolunye udaba intatheli zindaba yeStudio 7 uTabo Kancube usethulela okubekwenzakala kwele Israel le Hamas.
Ibutho le-Israel lingene esibhedlela seShifa eGaza namuhla ekuseni lidinga amabutho eHamas eyafakwa yimelika kuluhlu lwama-terrorist. Ibutho leHamas lazise iziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle ukuthi liza kuba lingena kulesi sibhedlela kusele imizuzwana ukuthi lingene. Ibutho le-Israel Defense Forces kumbiko walo lithe kulandela imbiko yabacuphi ibutho leli liqhuba uhlelo lokulisana leHamas kwezinye indawo zesibhedlela seShifa. Ibutho leli lithe lilamanye amalunga angamadokotela kanye lakhuluma ulimi lwe-Arabic afundela ukuqhuba inhlelo ezinje ngenhloso yokubona ukuthi abalimazi abantukazana. Ibutho leli lengezelele lisithi selingenise ama-incubator abantwana ukudla kanye lemithi esibhedlela lesi. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle eGaza utshele intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi ibutho le-Israel lihlasele ingxenye engempumalanga yalesi sibhedlela. Kusikhatshana sedlule iMelika evumelane le-Israel isithi iHamas ilwa icatsha ngezibhedlela. I-Israel ithi isigodlo seHamas siphansi kwesibhedlela seShifa. IHamas kanye labesibhedlela lesi bayakwala lokhu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lwayeyintatheli zindaba edumile eZimbabwe njalo engusengusomabhizimusi eBhilithane umnumzana Beki Themba Mhlanga.
Ukuthi kule mthetho esiyephuliwe kumahlangathi onke amabili kukhona sibili. Siyakwazi ukuthi nxa kulempi abantu kuyafa abantu abangayisiwo kanjani abalwayo abangasiwo amabutho. Into ekhona ukuthi nxa usuza ubulala abantu ukwazi ukuthi ngabantu vela kanjani abangathwalanga mbhobho ngabantu abangathwalanga zikhali aso bantu elilwa labo yikho lapho kuba le ndaba khona.
Pho abantu bavikelwa njani ke lapho?
Kume kule mthetho khona lapha ikumele ihlonitshwe ngamazwi wonke omhlaba umthetho ngangisho kusiyilwa kuba le mthetho ezibini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyanandile.
Lo ube ngumnumzana Beki Themba Mhlanga oyintatheli zindaba edumileyo eZimbabwe njalo esengusomabhizimusi eBhilithane. Siphinde njalo saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
impilo yathi impilo esifileze isifiso sabantu yebo ye ingcozombili zibe zizathu zazo zokuthi kungani kuliwa xawulalela abe Israyeli labo bathi bachula ukuthi iHamas yabasukela iHamas labo bathi hashi Israyeli yesithathela indawo yethu imhlabathi yethu yesenti yesithathela indawo yethu isijikisaleni yesesikuphazamisa indawo yethu yokukhonzela imoski yabo akho-ke kodwa esikunanzelela kakhulu kubana ukuchitheka kwempilo sokusenzakala sokukubi kakhulu akusahambisani lemithetho elawula izinto emhlabeni jikelele ngoba kule mithetho elawula izinto emhlabeni jikelele engavumeli ukuchitheka kwempilo ikakhulu yabantu abangaphathekanga empini abanjengabantwana umama osesikubona sokusenzakala empini le yinto esiletha ukukhathazeka kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolejini le-National University of Science and Technology.
Siyabonga Thabo Kancube esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.